amazwi kababa umnangagwa amangalisa kakhulu ngoba nxa sikhangela yena nguye ongumongameli welizwe lezanu PF iyo ekusayo ende sikhangela njalo lokuthi uminister owe finance ngumthuli ende ngumuntu wezanu PF ukhangelele RBZ lapha okuphuma khona imali ikhokhela yibo bona laba ababusa abakuzanu PF. So sesizazibuza ukuthi thina abantu njenge opposition kumbe abantu abamabhizimusi singena ngaphi khona lapha ngoba nxa ngesilungu kulento lokuthiwa yi-money supply bona yibo abakwenzayo. Ukhangele njalo njengelizwe indaba ze-trade, ukhangele ukuthi kule ndaba yegolide, indaba ye-lithium, konke ama-diamonds, yibo abayi-in-charge and zimali eziphumayo elizweni zona lezi, yibo abayi-control imali zona lezi. So sesizazibuza ukuthi thina abantu nje singena ngaphi khona lapha. Iqiniso elikhona yikuthi laba abantu sebeyehlulekile ukulungisa i-economy yelizwe. Sebedinga umuntu abangamgcoba udaka kumbe i-organization kumbe amabhizimusi ukuthi yibo abagcotshwa udaka ukuthi yibo abaphambanisayo kodwa iqiniso balazi and njengabantu beZimbabwe iqiniso balazi laba sebesesaba ukuthi 5 years zonke yena umnangagwa eku-government engu-president uyehlulekile ukulungisisa umkhonomo yelizwe sesesaba ukuthi nxa sokulilanga lokhetho abantu sebezamjaja ngemsebenzi yakhe ngokwehluleka kwakhe ikhasekwesaba yikho asedinga khona umuntu angamgcoba udaka thina njenge-CCC asingeni ndawo.